Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 kuMfumfu 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuza oyakucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba e-court, and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edalele ePhalamende awe-Triple Sim.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa.
Ngiyazisa njalo. Niyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo, ebalekela kuwe, uyamsiza hathi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunenyi. Idalele ePhalamende laseMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy kwebandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wePhalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edalela ePhalamende awe-Triple Sim. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sengezo Chabangu.
Yes, okokuqala yimi u-Secretary General we-interim. Uzakhumbula ukuthi vele iphathi yethu ibingala constitution, abantu bebetshintshwa befakwa, and that's number one. Number two, you recall ukuthi ngesikhathi summer elections we submitted ama signatories ethu, we signed for ama candidates. So yes, whoever oyakucabanga ukuthi I'm not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba e-court, and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguChabangu lokhu vela kuzeka kwenziwe ngabanye abantu. So kungathini ngakhona?
Vele bajayele, sikujayele, sangcela kudala oyenza bent ukuthi ngaba lo mbono otshiyeneyo kunhlanganiso beyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Sesiba, yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Sibonile incwadi ke ebhodayo kuma-social media ethi yona ivela ku-Triple C, kuthiwa kuxotshwe ke ama-MP lama-kansela. Uzulu wonke siyamazisa ukuba na thina asila member of parliament noma councillor esimxotshileyo ekhansilini noma ePhalamende. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokhela ekhansilini laseParliament. Njalo ke bale basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-Triple C. Laba bathi bemele i-Triple C ayisibo be-Triple C, abameli i-Triple C. Liyakwazi ukuba nizanu ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le two-thirds eParliament. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-Triple C sebelikola abantu. Abantu bethu abasimela ePhalamende loke bekhona ePhalamend lasekhansilini abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu njalo be-advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana i-Triple C kayisiyo ebhalele ezincwadi ezibhodayo kuma-social media ezithi izona kule recall yama members of parliament noma ama councillors.
Umnumzana Gift Ostalo Siziva ekhuluma le Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana le ZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe, umnumzana Kulakwashe Munsaka uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla le ZANU PF ukuthi linqobe njalo selanqoba, ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Dinganini laba elithi yibo abakhulu be-CCC abanikazi babo lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayine bayamazi lingathola leyo i-information selingangikhola libuya umebhe kuma third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-CCC asilandaba lama candidate recalls thina awe-CCC. As far as we are concerned, tinazancedisa umhlangano wezanu PF uthi uwine wawina. Ule 2/3 majority ku parliament. So tina silandaba la ma recalls ayenzwa yi-CCC. It's not in our best interest. So we are not even involved. So buzanini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini lama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini.
Umnumzana Kulakwashe Munsaka ngumqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana le ZANU PF. Usomlomo edalela eParliamente uAdvocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukele incwadi njalo bazalandela imithetho edale esebenza nxa kube le ncwadi enje ethunyelweyo.
We have received a letter, yeah, under the logo of CCC and their interim constitution. If it is theirs, they are disowning that correspondence. They must come out open and tell the world.
Yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi elemifanekiso ye-CCC, kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo likhululekile ukuza edalela eParliamente lilandula okulincwadi.
Abanye balabo abaxotshe incwadi le bagoqela abameli bedalela eParliamente, umnumzana Pasho Rafael Spanda omela eCoudry Park, umnumzana Eric Gono omela elobhengula Magwegwe, umnumzana Morgan Ncube omela iBeitbridge West, umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North, lo mnumzana Fibion Mnyaradzi kufaka kuthizwe omela eMapfukuta Farm. Amakhansela agoqela umsekeli kaMeya wakobulawayo uCouncillor Donaldson Mabutho, uMeya weMashingo uCouncillor Chantel Chiwara, lo mgcini sihlalo weCouncil ye-Epworth uCouncillor Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi izijeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule izijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe, uyamsiza hathi ukumxotsha ngomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imsetshazanyana noma kulokukhonona ukungena kwabezimbabwe ngekho emthethweni. UMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke ba runaka.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo, kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Gaborone umnumzana mkhululi moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi, thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadiki lukhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Urhulumente uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana, i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ningumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kuphuma imibono echiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, ukuya edalele parlamente lapho umangameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idalele parlamente elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu akuqali ukubona abalunga edalele parlamente amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana lalowo obukhona izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda, ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile.
Ngoba i-CCC into umele benaze ukuthi bafuna ukungena embusweni. Ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela, kodwa kuyikuwina futhi ini isupport yama-system lama-structures aku-system. Kuyikuzwisisa umbuso ukuthi uminjani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state. Kumele uzwisise ukuthi i-operator njani. Into ezifana nokuboycotta ezana azimuvi i-system. Ukuboycotta i-parliament akuyenzi i-system ukuthi itshintshe. Baqhubeka besenza bevota. Asogcebelihle uboycotta lo kuyani. Kumele ukuthi bebuye e-parliament be-oppose bephakathi befake imicijwa lathi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka.
Wengeza uGumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedalela eParliament okwenziwa ngabe CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe.
Siyakhumbula ukuthi last time esikhanye sidluliwe bake baboycotta bagcina sebethathelwe ama-allowance, bagcina sebesokola ama-allowance bengelawo. So iZANU-PF, iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama-allowance athathele wonke lezi moto. So kudingakala ukuthi abantu benze into ezi-strategic opozwe phakathi ngoba ukuboycotta lokuyana kulethi change. Ngibonani kube yilicebo elibi kakhulu abalenzileyo. Bekumele ukuthi bebekhona phakathi beopoze bephakathi.
Okuyinto esekelwe ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF, umnumzana Farai Marapira.
Our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account. They don't hold themselves accountable.
Amabandla ethu aphikisayo ande inkokeli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo.
They hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda olilunga le-Senate emele ibandla le-CCC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edalela eParliamente.
Kubuhlungu mahlabe Zulu ukuthi ihulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuconstitution.
Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona eParliamente yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungaye eParliamente uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho. Kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esibona eZimbabwe kuphela, kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy. Ngakho angiboni ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi laba abasimele eParliamente bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseki kwabo ngezinto ezithile ngokuthi bangaye eParliament. Into okumele siyijwayele kakulanto embi kulokho nqabe kuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-CCC loba ukuphikisa ibandla elibusayo ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe, idale leParliamente eMelika ele House of Representatives likhangelele ukuvotela usomlomo omutsha ngeviki ezayo kulandela ukususwa kwabephethelezi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye nelawama-Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othi kasoze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekeli izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxele umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki akufanelanga ukuthi nxa izinto zenzakala kube kukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungabe ungumkhokeli ukhokela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade fanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe hhayi ukuthi zisebenzele umuntu. Ingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena usefuna izinto zenziwe ngendlela yena afuna ngayo kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade fanele njalo ne-progress yezinto eziningi efanele zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni ngezombusazo weMelika. Siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlangana nje ukuthi kubotshwe lesi sinqumo.
Batshengise ukuthuthuka okukhulu ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akukhethelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto edingisela ukuba democratic kakhulu ngoba ngabe kukuthi mhlambe kade bengabanye osopolitiki mhlambe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashi esifana nalesi abasithetheyo ngoba kade beza kumalaya iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqotho njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva kodwa ke i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezopolitiki.
Lo ngumnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga oweStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqo inhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma. Unkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwelemelika uthi imidlalo le ngeyokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Besizama ukuthi mhlaka 9 nomhlaka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhlaka 9 sile talk lapho sizaletha khona abantwana bama-primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo leLukhanyisa, ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njani ama-drugs engane asehluphe kangaka ebantwaneni. So besikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana balalaba yibo ba-influencewa kakhulu ngabantu phandle lapho. So bekade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi-ke kuyini okwenza ukuthi lenze khonokho?
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kethe singana ama-drugs angane ahluphile kakhulu ekhaya. Abantwana abaningi sebengani wonke umntwana nje ungakukhanyela kubo grade 5, grade 6, grade 7 abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi okungani kuyahlupha. So besizama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezama ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazi ukuthi abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka. Kuyini ozakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa abajayele ukwesaba abantwana nyithi, but as we know ukuthi kule yala babe drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit, ukuthi babe bezokhuluma labantwana. Sambe sayokhuluma labo sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhanyela amapholisa, lingabakhanyela libe saba, bakhanyeleleni nje abo malume labo mamncane, people that you can come to ubizokhuluma labo nxa kuyikuthi ulenkinga kulento engani yakukhathaza.
Ubona zani kuyaphumani konokho elizakwenza kule midlalo?
Mhlaka 9 ikho lapho sizokhuluma labo. Mhlaka 10 sile tournament. Ku-tournament leyi yukuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana, and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana, for isikolo sethu. Isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapho bebekwazi ukuthi hayo headmaster lawo bayebewe bekuduke begijime beyenzeni konke khona lokho, yikwesifuna ukuthi lo-esize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster la uyakwanisa ukuma-approacha nxa ule problem. Headmaster is also a human being, angithi yikho sizama ukuthi sikwenze just a fun day mhlaka 10.
Kuyabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asuze siqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zelezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, kuzo-keep going back to esikolweni, sizoyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zayo lezama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni khona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma labo abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma labazali.
Abazali besicela ukuthi mhlaka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through abuse out here, and most listeners jayele ukukhayela abantwana abangamankazana. Ungathiwa girl child angithi, asizameni ukukhuluma labantwana abangabafana, ngoba recently I've realized ukuthi labantwana abangabafana abaningi abacommitted suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali asizamenini ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana abangabafana bethu, try to speak to umntwana ongumfana, umbuze ukuthi how was your day, utshone usenzani nge-weekend, zama ukuthi utshone lo mntana, uhambe la ebhoreni, zama ukuyenza something lo mntana wakho. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa okunhlanganiso ye-Straight Out of Mpopoma, sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela sePhakanyata eseHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngohlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalitshumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo udokotela Simukai Mutshabaiwa owesibhedlela seParirenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Tinawo vanachiremba netimu yedu yese inozvikwanisa izvizvizvi. Todawo kuti mutitsigire tione kupa World Web kuti Zimbabwe inyika inodi inoitawo maoperation ayo achibuda zvakanaka.
Selabo dokotela vakwanisa lokhu sifuna ukuba nesisekelo kuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa lokhu.
Elezimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali belike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mutshabaiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane baweza kungenambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze luqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuze yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParirenyatwa. Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParirenyatwa isifo lesi.
Ngibona ngani bayenza umsebenzi ngamandla njalo ngikhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe isystem ekhona lapha. Mbonani ngithabe kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo. Kodwa mbonani nxa bengabuya lapha into engiyangikhona ingcono njalo mbonani bayathola usizo olufana lakade bezaluthola phandle kwelizwe.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi noMathemba Makhi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo olokwe-operatwa ukulatshwa inhliziyo, ikakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation enjengalawo. Ngakho nxa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo esikhathi eziningi esidinga i-operation leyo kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayithola ukuncediswa khona ngale. Ukuya kulawo mazwe kubiza imali ezinkulu kakhulu okuthi nxa sikhangele ngomkhulumo wethu weZimbabwe kuba nzima.
Isibhedlela seParirenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lowo kwele Zimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe sisizwa imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelele webandla ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Shabangu usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lephalamende awe-TCCC. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.